embikweni wabo wenduduzo abawethule lamhla abezetcc bachaze uDr Magayisa njengomuntu obephatheke kakhulu ekulobeni ngendlela ejulileyo ebikhuthaza uzulu ngokwenzakala emphakathini. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association nakhora uthi akumangalisi ukuba laba mabandla beyibuka labo imisebenzi kaDr Magayisa.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela i-constitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthuke, ithuthukele bonke abantu, ibe le nkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho-ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Uncube uthi ukubhubha kukaDr Magayisa kuze ngesikhathi abantu elizweni beqhubeka besidla imbuya ngoluthi, ikanti yena wayefisa ukuba umuntu wonke elizweni abe lenhlalakahle.
Kusibuyisela emuva nxa silahlekelwa ngabantu abakhuthele ukubhala, abakhuthele ukukhuluma, abakhuthele ukufaka imbono yabo bengesabi njengaye, kuyikulahlekela okukhulu kakhulu. Ukumbonga kwethu kuzabe ukuthi silwele inkululeko, silwele ukuthi lizwe libuswe ngokomthetho, lihloniphe umthetho, libe ngelinothileyo, linothele wonke umuntu.
Unkosazana Patience Sibanda okuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe laye.
Mina ngifuna kuyinto enhle ukubana amabandla ayabuka umsebenzi kade usenziwa ngoDr. Alex Magayisa kuleli lizwe lase-Afrika yonke nje jikelele. Lokhu kuyasikhuthaza njalo, kuyakhuthaza amabandla atshiyeneyo aseZimbabwe ukubana beqhubeke labo besapota i-civil society.
UMasibanda uthi kumqoka ukuba abamabandla ezokholo baqhubeke besebenzisana labenhlanganiso ezisebenza zizimele labo kufezeke lokho uDr Magayisa ayehlezi ekukhankasela ekulobeni kwakhe okugoqela ukuba lombuso wentando kaZulu.
Njengoba lawa amabandla e-part of civil society ukuthi eqhubeke lawo esiba le voice ukwenzela ukuthi uhulumende eyenze izinto ngokuhleleka kahle. Uthi kungabi lo dlame, kungabi lobudla ngodlwangu njengoba sesisiya njalo kuma-2023 elections.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa belungakazakali uhlelo lokuthi uzobekwa ngaphi njalo nini uDr Magayisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.